abantu sukunemini impumelelo ayangeke ngkhona ngidinga impumelelo pumelela impumelelo impumelelo dalangzulang funa lempumelelo kalavantu sukunemini impumelelo ayangeke ngkhona ngidinga impumelelo pumelela impumelelo impumelelo.